Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu umhlazi ku-11 zibandlela 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, kubotshwa omunye wababhaxabule amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempelasonto oleminyaka engu-67 kodwa iningi lithi hatshibo ayisuye ngabasakhulayo ababonakala kumabonakude.
Akumangalisi lancanje kuyimpedane isayo. Amapholisa akithi akhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uzulu wonke weZimbabwe angangeneli kozombusazwe.
Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Okwezili yonke le edlileyo kumbe ngamabili edlileyo bekuthela abantu ababili abathathu oyedwa sebabangelidluli ibhayisi.
Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe.
Intengo yeschool fees emakhaya ikibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubotshwe omunye wababhaxabula amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempelasonto oleminyaka engamashumi afika phose isikhombisa 67. Kodwa iningi lithi hatshibo ayisuye ngoba abasemfanekisweni betshaya abantu ngabasakhulayo. Umsolwa uNeva Chimadusha sekhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yiloba nini. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ngokubotshwa kukaMuchuta izolo wathi njalo amapholisa asadinga abanye abasolwa ababonakala kuvideo egcwele enkundleni zokuxhumana betshaya okhulu labogogo ngengodo. Emfanekisweni lo kwizwakala wesifazane osakhulayo ebuza esithi kungani benze umhlangano webandla labo bengelamvumo. Lanxa izanu PF ilandula ukuthi abenze lolu dlakela ngamalunga alo, ibandla le-CCC lithi udlakela lolu luveza sobala ukuthi abebandla elibusayo sebeqalisile ukutshaya lokuhlukuluza uZulu phambilini kokhetho lwalonyaka. UNtunga Emile Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-kansila wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Edwin Dlovu ongwebandla le-CCC.
Kuvidiyo kuyakhanya kulo mama wayekhuluma osamutsha, kulo jaha wayekhuluma ilisi yamabizo abantu abaphatheka kulesi sigameko sokutshaywa kwabantu abadala besethetha icala lokusapota kumbe kuba amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Ludaba lusegcekeni, amalunga wonke ebandla le-ZANU-P F atshala abo bantu aphuma ku-social media kugcwele. Kumele ukuthi nga kona laba abaphumayo ilisti yabo siwabona sebevaliziwe, kodwa-ke siyakwazi ukuthi eZimbabwe amapholisa asebenza nebandla le-ZANU-P F. So kuyadanisa, kodwa-ke njalo akumangalisi. Ngiyayibona indaba yangikhona abayibo abatshaywayo lezihlobo zabo sokuyibo ababotshwa sokuthiwa yibo abalecala njengalokho okwenzakala enyathini esithingwiza yikho sizabona sokusenzakala lakhona ngale Murewa. Akumangalisi lancanje kuyinto edanisayo. Amapholisa akithi akhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uzulu wonke weZimbabwe angangeneli kozombusazwe, njalo angakhangeli ukuthi lowo muntu ngalephi ibandla. Isicala kube licala, umuntu engephula umthetho kumele abotshwe kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla kwezombusazwe. Kuyadanisa-ke kakhulu ukuthi kuthiwe ukuthi umuntu oyedwa ungumuntu omdala, kodwa ke abantu abatsha ababetshaya abantu abadala babonakala bakhona kuma-videos. Nelisi yangikhona ikhona wayebize umhlangano lo uyaphuma ku social media ukuthi ngubani nalapho konakala khona ividiyo ihanjiswe eShekhekawu eHarare uyazakala ukuthi bagcina sebesilwa ngokwama-factions yikho egcina isilikha leyo vidiyo kadanisa-ke sikhuthaza amapholisa ukuthi ayenze umsebenzi wawo ababotshwe bonke-ke abaphathekayo kulesi sigameko sokutshaya abantu abadala besikhethwa icala lokuthi bangamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ikanti isisekelo selizwe sivumela ukuthi kunye namunye umuntu abe kuhlanganiswa ayithandayo ayishisayo.
Abanye bathi amapholisa nxa ethe abopha umuntu kuzehlakalo ezinje kumele akhulume ukuthi umuntu obotshiweyo ngowezanu kumbe ngowe-CCC. Kuqakathekile yini ukuthi ngabe atshile ukuthi ukhululo ole-67 years obotshiweyo ngwaliphi bandla?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe khona lokhu umphakathi ube kwazi ukuthi liphi bandla elitshotshozela kumbe elingena ku-violence elitshaya abantu elilimaza abantu elingavumela ukuthi abantu-ke bahlangane bakhetha inhlanganiso abayithandayo kulilungelo likazulu eZimbabwe ukuthi abekwazi ukuthi bavela ngakho. Kodwa-ke lowo khulu kambe yebo kambe ngabe kotshiwe kodwa kuvidiyo kasimbone phuma asibonanga kulokhulu kayeqhela ubhulo-ke ebhula izalukazi lamaxhegu besetheswa icala-ke lokusekela kumbe lokuba amalunga ebandla-ke le-Citizens Coalition for Change. Yikho-ke thina sesithi ukuthi bonabe sababona phuma kuvidiyo besenza lobu bubi sibabone bekuwuchabacha bona labo. Kodwa-ke yebo kambe sizezwa-ke ukuthi khulu lo wenu wethethwa liphi icala njalo sizwe lokuthi ungaliphi bandla simbone lesithombe sakhe ukuthi umuntu omenjani ngoba izithombe zalaba benza udlame ne-list yabo siyababona-ke baphuma ku-social media abanye sababona-ke kuhambe bephuma njalo kuvidiyo besenza ububi lobo.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus omemetheka kalula. Ngapha kwele Melika izibhedlela sezigcwele abantu abagula lomkhakha omutsha othiwa yi-XBB 1.5. Kuthi kwele China kubikwa izigidi lezigidi zabantu sezisezibhedlela abanye bebhubha ngobunengi mihla ngemihla. Ugeina Kumete Saidi we-Studio 7 uxoxe lodokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, ukuzwa ngomumo walumkhuhlane we-COVID-19 kuleli dolobho.
Okweziki yonke le edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa kodwa abangendluli ivayirusi.
Nxa siqathanisa lezinye indawo zeZimbabwe koBulawayo kulokhu kunganeno.
Ye, ngingatho njalo okwakhathesi ngingazi kusasa kusuya phambili kodwa kuzofika namhlanje asiyathola abantu abendlula abahlanu ngosuku. Sithola ababili, sithole oyedwa abathathu abanye kodwa asitholi kwezinye edlileyo.
Kukhona yini elikwenzayo njengekhansili eyokuncedisa abahlali bakoBulawayo ukubana baziphathe kuhle bengathelelani umkhuhlane lo we-COVID?
Uzakhumbula ukuthi ukulisa lo mkhuhlane we-COVID-19 kwahle kwenziwa ilokho esikubiza ngokuthi wadikiya i-state of emergency almost by upresident ngo-2022. Yikho i-lead i-government, central government, le-provincial government yiyo ekhokhela yonke imizamo yokulisana lalo mkhuhlane. Lathi singuBulawayo i-council asisebenzi sizimele sodwa sisebenza singaphakathi kukahulumende nxa sesibuya kwindaba ze-COVID-19. Ilo-provincial medical director u-Dr. Mthembu engitemba ma ungatholi inamba yakhe angakuphendula ngcono kokunye kwakhona. Kodwa ukulisana le-COVID-19 kungumlando wethu sonke, uhulumende wezabelo nohulumende wama-ad dolopa ikunati nama local authorities wenye la yokulimende oweli zelende itambua kazi
haba funu kuzo sajwa majekseni lila yoyini miti akone uwe mabela i-covid
ye ama vaccine doku ekona lekele le usaba haba mtu uti kibuye i-covid lekele pia pambili akona ema kliniki etu uonke haba mtu malako uwe awafu labo haba nga habi kolo haba nga shabanga asewe nilise nyala elichumlambili chosye haba nga shabanga unia wadile kumbe ule minya wadile ule nyala asewe nilise ndekele shangante inya elichumlambili kwe zine lago ushaja ibinze elichere wago uti wago wangali ashaje nini ashaje lenga pisewe wala wezkoro
ubiso akulo mkaka omucha oe omikron osu yu osu memeche ganjalo lumiselele ini
nizakuwa gani hii mwati wane lawa ya kuna osewele virus achala mbija na mbija na atende wa ayaku kuwa uchwa imitation ngore nesilungu iyo ni HIV ile ngabe sakala ila mbila ngakona doko kutitewe na lewe variant kutitewe na lewe variant mbona hachi ngabe lanchanja mbeketewe variant ilande li alfa petu vete ngabe zame mbila angolta kani kwa wala kutiana ekunito ni ukuthi ukuvikela i-COVID-19 kuyafanana akulandaba ukuthi umhlobo wakhona yiwuphi kumbe yiwuphi umkhathi okuqakathekileyo ukuthi abantu batshelane izikhala bathakelani bangasondelelani bangaminyani abantu bageze izandla amamaski agqoke iyakhulu nxa siphakathi ezilindini kumbe lapho esiminyene khona ngoba sinikele ukwenza lokhu kungakhathaleli ukuthi yiwuphi umhlobo we-COVID uzamemetheka kuphela kuyafanana njengoba ngitshile ukuthi nayo i-HIV akulandaba ukuthi yiphi i-variant kumele kugqokwe amakhondomu nama-ARV njalo njalo so ngokufana nayo ukuvikela i-COVID kuyafana kanti ukuthi umhlobo ukuthi yiwuphi
lo ke ngudokotela Edwin Sibanda umqondisi obona ngezempila kahle edolobheni lakobulawayo obexoxa lo gainer kumede side we studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esizibadalwa ngedola lemelika liqubenele leZimbabwe. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende wayethembise ukuthi abantwana bezikolo zemfundo yaphansi iprimary bazafunda kungelambadalo. Okuningi asizweni kubathabile masuku esiphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Ngokukhala kwabazali abanye baveze ukuthi abanye abantwana bazasalela emuva ngoba bengelanto yonke edingakalayo. Umnumzana Fortune Jamela ilunga lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uchasisa ngomumo wezikolo zemaphandleni.
Intengo ye-school fees emakhaya ibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20. Uthola ukuthi cina isikolo sesithwele nzima ukuthi senze konke okufunekayo, ukuthi kuthengwe amachoko, kuthengwe zonke izinto nje zokuthi zisebenze. Kuba nzima kakhulu ngoba abazali bengenelisi ukuthi bebhadale imali.
Umnumzana Ronaldo Nxumalo, umzali womfundi ohlala esikolo, uthi abafundi bebengavunyelwa ukuya esikolo bengabhadalanga indleko zonke zesikolo.
Kundaba ye-school fees la kufanele ukuthi vele kuseyavulwa izikolo i-fees yonke sibhadele abantwana bazabengena emabhasini bebengena vele kudingakala ukuthi umntwana atshengise ama-receipts ukuthi usebhadeleke i-fees ama-groceries ayafuneka in terms of i-forex ebedingakala abaningi bangikhona bebethola that 200 so ma uthi uyaqhathanisa lama 500 lama 700 abedingakala lapha kuma boarding schools.
Unkosikazi Thandeka Msipha olomntwana oqala iECDB uthi ngomumo okhona ezikolo ngabe ziyananzelela ukuthi badonsa nzima.
Ukuvula kwezikolo ikakhulu nxa umnyaka uqala kubuhlungu ngoba kunengi okufuneka esikolo njalo kuyabe kufuneka izinto ezidulayo. Isimanga esibalaso ngesokuthi minyaka yonke bayathenga njalo kukalutshwane ukuthi usebenzise okunye. Kunani ukuthi izikolo zikhangele umumo okhona, zikugcine.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uMnumzana Thawungana Ndoro, ukhuthaza abazali abakhonona ngokudula kwendleko zesikolo ukuba bahambe ezikolo bayekwenza izivumelwano zokubhadala indleko lezi kancane kancane.
As for parents who are crying about school fees, please, we urge them to all visit the school and make payment plans with the school.
Ngomnyaka ka-2020, uhulumende waguqula umthetho okhangele ezemfundo, Education Amendment Act, ukuze wenze imfundo yezinga eliphansi itholakale kungelambadalo. Lokhu lokhe kungakafezeki njengokuthembisa kukahulumende. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udubo lokusilela kwamandla kagetsi soluzafika kwomlindi uyagcina ngoba isigaba sesitishi sewange esilungiswayo sesifika emaphethelweni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala usezasungula uhlelo lokuhlanza idolobho ngokucitha yonke imithanithani eyenziwa enzikini yedolobho efana lokugezisa izimoto amahlayana, ukuthwala abantu ngezimoto lapho kungavunyelwanga khona lokunye okunjalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani hlobo bantu bakithi mazimbabwe amahle, hayi siyavuka basakazi be-Studio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami. Lingadinwa, ake ngithawule kunye lapha. Sicela ubaba uMnangagwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa yihawu lezinkomo. Laba bantu hayi sibo beqembu lezombusazo, siyacela siyaxolisa, ngiyabaxolisela abantu bakankulunkulu. Basasebenza abantu baphelele izinkomo babuhulumende ongaphathekali, siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube le qembunyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi. Hhayi akusuke uphathi, mntu omdala sophathi. Siyaxolisa kakhulu, ngiyabaxolisela abantu bonke laba bakuleli gruphu, ngibaxolisela mpela. Yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa, ngiyabaxolisela hulumende. Basalungisa amaNdebele angamasela, iqiniso elikhona. Batshontshelana abanye kabafuni ukusebenza bethenga izinkomo, batshontsha inkomo zabanye. So laba bantu abasebenzayo laba balungisa isigaba abekho kwezombusazo, siyaxolisa lapho. Ngibaxolisela bakhulumende. Okhulumayo ngiyazi ukuthi uyaziwa khona ngapho ukuthi umkhezi uFamoni Ngwenya, ojwayelekile khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi. Kodwa-ke hhayi, ngiyabaxolisela, ngiyaxolisa lapho kakhulu ngufamona lo okhulumayo. Ngixolisela ihawu lezinkomo ukuthi hhayi lingahlukunyezwa, liyamukeleke nje njengeqembu. Bazothi uma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho endaweni yabo.
Studio 7, salibona ndinjani nga puha? No, thina siyaphila ngapha. Ngusunamlona. No, siyabonga, sekuze kuwumnyaka omusha. Siyabonga, lisayibambe njalo. Hawu, lisakhipha iindaba ezilohlonze, lisakhipha amaqiniso. Siyabonga kuleyo ndawo. No, besihambile emakhaya, imigwaqo siyibonile, imigwaqo ayikho. Uhambe udinga imigwaqo phakathi kwemigwaqo. Sangathi abafowethu singabambana nabemphakazi, sonke sibambane bafethu before sicabanga ukuthi sifuna ukuhlalisana kanjani. Siqale sibambane, sikhiphe phela le ndlovu ekhona lapha endlini eyizalo PF, ngoba uma kukhona indlovu ngeze sikwazi ukuhlalisana bafethu. Noma sithi sicela ukuhlala sodwa kuleli qela elingapha, kodwa phela uma kukhona indlovu endlini ngeke sikwazi ukuhlalisana. Lelo yiqiniso elimsulwa, sangathi ningayibona ngaleyo ndlela noma ngaleloso abantu bakamphakathi. Lingabakithi lina, kodwa sibambaneni phela, sikhiphe le ndlovu ekhona endlini. Liyabona abadala emakhaya bayaxetshulwa, bathela isibhaxu, bayashaywa abantu qede lapha izalo PFT khona. Yona iyangcoliswa, kazi ukuthi ingcoliswa kanjani, yona ivele ingcolile.
njani?
Ah, kubi. Ah, sengathi khona sengathola isixazululo, sibambane. Ivoti lamandla, the reason bangafuna abantu bevote yikuthi bayazi ukuthi ivoti lamandla, sengathi singabambana. Siyabonga kuleyo ndawo.
Sanibonani ku Studio 7 ngelola ngomdluli ngilapha eGwanda. Kulamazi engwazulu ekhulunywa ngubaba uBelief uGawusi. Uyazi amanye amazwi omuntu omdala afaka amahloni. Uza umuntu ebuza ukuthi bafilima njani ngapha bechaywa, bathatha njani amavidiyo ngapha bechaywa. Uyazi ngumbuzo nje ofileyo nje ovela ubona ukuthi umuntu omdala akalangqondo nje ucabangela yena yedwa. Ungabuza njani umuzo njalo ngoba uyaye kwazi ukuthi abachaywa bayabechaywa and the rest abanye abangachaywa, abanye basebebalekile becatshile emakhoneni. Adoze abafilima amafilimu anjengalawo. So hayi akusimangazi lokho ngoba vele iZANU PF yiyo impilo nje abaphila ngayo ukuthi uma kukhona abakwenzayo bavele bevike ngomunye. Ngiyabonga.
Siyabingelela ku Studio 7 lokhuluma uMaphosa eJohannesburg. Siyabonga umnyaka omusha, siyabonga umnyaka omusha. Abantu sibesukucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi asizame nini wonke okusemandleni ukuvotela amaqembu akithi, sekeleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu, okuzadala ukuthi kube namatitsha abavela kwezinye indawo, kube namapolisa emgwaqweni avela kwezinye indawo, emabhoda nibehlupheke yonke indawo. Ake abantu bezame ukuvotela okungowabo. Siyabacela shuwa, siyabacela shuwa, abantu abasha bonke basaphalele emazweni, abanye abantu abahleli emakhaya abasebenzi. Namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu ukuphula ijombo, sizwakalisa izimfuno zethu, sizwakalisa lokho esikufunayo ngevoti. So ngiyabacela abantu bonke nje ngathi kuyenzeka nje sibambeneni, sibe imiphakazi zoba big people, hlanganeni layo isisisile mhlawumbe like mazutazo i-codes in government, hhayi ukuthi sithatha amandla ethu sohambise ngaphandla. Siyabonga sikuleli le-South Africa eJohannesburg. Thank you so much.
Studio 7 litshona njani? Hayi masitshone kahle, ngiqinisa lonke ebeswale lenyonzi ngesishona lesindebele ngithi hayi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle kakhulu hlobo zami, engithanda kakhulu, ngifisela futhi impilo enhle emsebenzi wenu omuhle. Hhayi ngelakho okuningi engakukhuluma nje, ngingakhuluma nje ngesizathu lokhu izikolo sezivuliwe kwelakithi. Uhulumende elokhu eqamba amanga ngesizathu sama-school fee. Mina ngokubona kwami ngabantu balomcabango njengowami, ngiyabenza hlalisa abantwana bonke phansi, izikolo zonke emaphandle, nihlalaneni phansi kuze kube nombuso. Uhulumende azabe ikhulume iqiniso manje ukuthi asoze kwenzakala ngokuthanda kwami, ukuthi ngabantwana bayazihlalela ngoba sesidiniwe ngohulumende hlale sitshela amanga ethi abantwana soze babhadale. Zakhathesi izolo izokukhuluma amanga wathi asoze kubhadale izikolo fee ithemeliwa. Ithemeliwa lele vele lalamlakandisapoti idoti le khulunywayo asonto enhle. Amanga ela abazali babantwana ehlale siqamba amanga ebenza abantu abayizithutha. Akusebenzi sibili. Uhulumende weZimbabwe kakhangelelanga inhlalo yemfundo yabantwana, akalandaba lokuthi abazali bahlupheka, akalandaba. Angazi ukuthi yena umuntu omdala engakuyana ucabanga njani. Ucabanga nxa ezahlale ngumuntu wamanga engu-president welizwe okumele ukuthi nganguye owakha izinto. Siyazi ukuthi uyehluleka, ngacela abanye bamncedise ngokwehluleka kwakhe. Ukwehluleka uyehluleka sibili kakhulu. Lalowo bemkhomenta lapha nalaphana bemkhomentela ize neze, hhayi uyehluleka uhulumende wakithi eZimbabwe, uyehluleka. Mna ngaye abantwana bayakuhlalela bengathi abazali bengabhadali ezi-school fees angikhona, bayithatha ngaphi imali beseka abazali emakhaya. Abayekile bahlalisa abantwana kuzathi ngihlakule kulo mbuso o-right babuyele ezikole abantwana bafunde. Hhayi ngoba sesidiniwe thina, diniwe udina sibi, lalingikholela ngoba mntu odwa sidiniwe. Dinwa uhulumende weZimbabwe, alaqinisa, cela amanga.
umuntu lo
sibonani sibonani bonke bakhethile njani ngezingawo ngezingawo ah siyabona okwenzakala elizweni lakithi yizwa manje sebeqala ukukhuluma ngecorona yazi bakhona abantu abangakhuluma ngecorona nathi omnyanga kwala kwethu kuyenga la bakhona abantu abangakhuluma ngecorona akhona amazwe angasho ukuthi hayi icorona ikhona nothi laba bayazini ngecorona okwakuqala bayazini ngecorona bayazini ngempilo zabantu ngoba yibo ababulala abantu yibo abahlukumeza abantu yibo ababulala izwe ngobusela babo aso abantu abakhuluma ngempilo zabantu labo bahlezi bekhuluma amanga njalo nje phezu kwamanga abangaka abahlezi bayakhuluma yini into abaseke bayenza entsha abantu abangayaziyo phezu kwezithembu zezingaka into aseke bayenza emphakathini yini ngaphandle kwalokhu sibona nje kutshaywa abantu ngaphandle kokubona kusibona sekugubulawa abantu ngaphandle kokubona kubotshwa abantu enye into abangayenza abantu bezane ukufefu yini mina elizweni likanhlezi ngitsho ngithi laphana loba kungangena ba loba kungangena umntwana omncane engayenza ngcono than kulo mnangakho even umntwana ongu-grade 3 engayenza better than umnangakho lo uyazini kuthothotshiwe ngo-10 minutes of uyazi ngempilo zabantu bona kuyiba baqeda abantu elizweni abantu bakhethi basozozikhethela ukuthi bavulawa yini izanu PF or icorona phakathi kwento ezimbili abantu bakhethi basezowubona umkhuhlane omubi ukuthi umkhuhlane oyingozi empilweni zabantu yini akula mkhuhlane ongaba yingozi njengezanu PF akula mkhuhlane selokhu imkhuhlane yaba khona bangakho abantu ababulawa izanu PF izidumbu eziphansi ezabo zingaki izanu PF
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden losowabo uMnumzana Justin Trudeau wele Canada kunye lo mongameli wele Mexico uMnumzana Lopez Obrador baqhubeke ngomhlangano wabo kwele Mexico izolo lapho abazise ngokuthi bazazama ukulungisisa udaba lokucapha umngcele ngabakwele Mexico bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi kutholakale amaphepha ayimfihlo ehofisini kamongameli Biden okulicala elifanayo leletheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe mayelana ngezombusazwe wele Melika, saqala ngokumbuza ngokukhethwa kukasomlomo wedale leThe House.
Ukuxokozela esikubonileyo ngokhetho kasomlomo wehouse uKevin McCarthy owama-Republican kutshengisa ukubana akulakubambana kubandla lama-Republican and I think abantu abaningi uMcCarthy bamkhumbula ngelanga le-insurrection ngozibandlela 6, 2021 lapho abalandeli bakaTrump abazama ukuthumba ngayo i-house bezama ukustopa i-certificate ifikeshini kaBiden ukuthi kukhawuntwa amavoti amenza ukuthi abe ngu-president. So ngokubona kwami ama-Republican ngona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngusomlomo we-house. Kusiya phambili sibona ungathi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi a-controle i-house ngoba sibone faka ama demands abo amanye akhona vele ungathi a ridiculous ngoba enye yakhona i demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe Congress angakwazi uku demand ukuthi uMcCarthy makehle o speaker makehle esihlalweni mabe ngavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo speaker ngoba manje every time maye milapho uyabe lokho ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngirecord.
Ngokubona kwakho umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama-Republicans uMnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama-Republican kulokhe elamandla amakhulu kakhulu ngoba abaningi abantu abasupporta uTrump ibona bavotela ama-Republican la esiwabonayo
khona manje. So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye okhulume lalabo abanye abayi 20 ade bengafuna ukuthi uMcCarthy angene, wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama Republican amanye especially ku Senate abafana labo maConnell bafuna ukuthi i Republican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngwa Trump okudala lokho, ngoba I think bayabona ukuthi kuya divide party, isebefuna ukuthi ama Republican mayengabambana babe lomqondo omunye mabe pusha ama policies abo abafuna ukubona esenzeka. I think u Trump usesuka abe yilokho esingathi hindrance, ngoba akusacaci for ama Republican ukuthi baya phambili yini, noma lokho besasemuva bevumelana lombono ka Trump ukuthi ukhetho luka 2020 lwalungekho feni lwarikwa.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe obeqoqa le studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Lesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njani kusasa isikhathi sinye kumbe ngo half past 7 ntambama.